So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 22 kunhlangula 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
nxa uhamba lapha eplanti uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu ba sanitizer loku sanitizer lemashop nxa ufika uthola silukulezi kuphu zamanzi
kuphu phe abantu abalichumi lantathu 13 ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo
kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izicazululo
ibandla leMDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora ukhulumeni emhlanganweni awenze lo mongameli mna kwa inkampani yetreka iti isadingisisa imbangela yomlilo otshise isakhiwo sayo kobulawayo kuthange zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Pope abantu abalichumi lantathu 13 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 416 belomkhuhlane lo lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1685 asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 44,195 abezempila kahle bathi umkhuhlane lo usubhahe kakhulu endaweni ezivaliweyo ezifana leKaripa, iMakonde, iKaroi kanye leKwekwe. Udla njalo ubhedu endaweni ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin, lasemalokitshini akobulawayo abalisa inkulumane yemakhandeni kanye lamanye asenyakatho yedolobho. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo baphansi kwenkulungwane eyodwa 936. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane 1183. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 704,001. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 436,851. Lanxa abanye bebikwa bengayilandeli imigoqo eqiniswe nguhulumente ngenjongo yokwehlisa lomkhuhlane ePlumtree kona babikwa beyilandela. Ngokutsho kwesiphathamandla senhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association umnumzana Richard Khumalo
okukhona ukuthi abantu bazilandela izixwayiso zikahulumende bagqoka amamaski unxa uhamba lapha ePlumtree uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu ba sanitizer loku sanitizer lemashop nxa ufika uthola silukulezi kuphu zamanzi ezilomuthi phakathi sepa yokuthi behlambe izandla zabo njalo okunye okukhona lapha ukuhlatshwa abantu bayahlatshwa sibili ngobunengi sibili ukukhanya injection abantu bayemukela ngazo zonke izandla sibili so akulanto engani iyasoleka
labo ababe bethe babanjwa lomkhuhlane ungathi bayanakekelwa kuhle yini
uhulumende ukukhanya uyabanakekela ngoba sikhuluma kunje kule wadi ekhona eyokuthi nxa uthe wabanjwa lomkhuhlane uhanjiswa khona ngale sibili usiyatreatwa uphume susilile ngaleyo ndlela yikho okwenza lathi sibone ukuthi hayi uhulumende uyabanakekela labo bantu
idolobho ngedolobho lilenkinga zalo. Khona ngapho ePlumtree kuyini okuhluphayo elingathanda kulungisiswa?
Ya lapha ePlumtree esingafisa ukuthi kulungisiswe baba njengoba usitsho. Kulodaba lamasuwa phonzi awe Plumtree Town lapho ohamba khona ingcekeza. Sesike sakhuluma le local authority iPlumtree Town ngalo uhlupho lwakhona. Amasuwa phonzi lawa abantwana basuka besiyabhukutsha khona ngale ngenxa yokuswelakala kwama swimming pool. Begcine begalula ngobuningi khona ngale. So sihlezi silama cases amaningi okugalulwa kwabantwana. Ngakho ke bese sikhulume le local authority ukuthi kungcono amasuwa phonzi lawa efenselwe njengemadorobheni wonke. Ungaye emadorobheni wonke awelizwe uzathola ukuthi amasuwa phonzi avalelwe. Awethu ngapha ePlumtree Town ngafenselwanga. Le nkomo sikhuluma kunje zinatha khona phana idoti, kubuye futhi kubulawe inyama lana ingene emabhutsha, sithenga amathumbu engasahlambulukanga. So sifisa ukuthi udaba lolu lulungisiswe yi-local authority, kufakwe ifence.
Umnumzana Richard Khumalo ngowenhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association. Inkampani yetrega kobulawayo ithi isadingisisa imbangela yomlilo oqhamuke wachisa izakhiwo zayo kugatsha lwayo lwemonaxtile kukhamirod kuleli dolobho. Umqondisi walenkampani umnumzana Patrick Mawovera utshele umsakazo we-ZBC ukuthi ubengeke achaze okuningi okwamanje andubana baqede uphenyo lwabo. Itrega ngenye yamankampani ambalwa alokhu esebenza njalo eqhatsha abantu kobulawayo. Amankampani amanengi avala ngenxa yokudilika komnotho kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampanini enkulu kakhulu eyalapha ekobulawayo, i-Trega, abanye bathi i-Monarch, kuyafana nekampani. Into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu, impahla ezilahlekileyo khonaphana, kusitho ukuthi ikampani ukuze ivuke futhi izaba lokudondombela okuthile ngoba isilahlekelwe imali eningi, okungaba yimpahla, okungaba yimtshina. Phezu kwalokho futhi bese sisiya ngapha ezisebenzini siyanazela ukuthi ikampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhathiweyo. Kodwa ngenxa leyo kampani sekube lo monakalo onjengalowo, kwaba lokulahleka kwempahla, kwaba lokulimala kwemtshina. Kusegcikeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa ziqine seziphelwe umsebenzi ngesizathu sokuthi lapha kade besebenza khona sokube lalo umonakalo. Engxenye njengekhampani enkulu enjengomonarch, ingafisa ukuba nincezwi kakhulu lapha sezikhale uhulumende ukuthi ngabe kule nje into enjengaleyo uhulumende layangenele ancedise ukuba nale ikhampani ivuselelwe masinya, ngoba iyikhampani ebincedisa kakhulu kwezomnotho welizwe, incedisa njalo lezi muli ngoba niqhatshile abantu abasebenza khona abale muli esingama-extended families abakhangelekizwa. Incedisa njalo laku-local authority khonapha ku-city council ukuthi iyikhampani ebhadala imali eziphezulu esingathi ngezemthelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery ben sile themba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engaladlelwa ngumsebenzi.
Khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo o-Monarch lamanye nje, elokhu eqhatsha yini abantu abaningi?
Well, eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho welizwe zimanga kuhle. Amakhampani amaningi eqinisweni ayaqhula, abantu abaqhatshwe abasafani lezolo. Yebo, kambi ikhampani njenge-Monarch ingeyinye amakhampani amalutshwana aloku eqhatshile abantu. Esingathi thina ngabantu abaningi lanxa inani lingabe lehla kancane, kodwa ngamakhampani esiwathembileyo. Kodwa nxa sesigcwala ke sesikhayela ibhelimont yongokuningi bayo, eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona. Amakhampani amaningi sawavala, amakhampani amaningi anayasebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi. Uthole ikhampani yayilabantu abangama-4,000 kade sizwautshe uzatholela ama-200, kube lezinye sezavala completely. Ungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi kusezikwateni, uthwele kufana ukuthi company siyalisa out yaqunywa sokungena indigenous bagcwala iganga lonke nxa kule industry lapha kobulawayo ivela isekho eqinisweni besikhangela ukuthi uhulumende okwaba le mzamo yedimafuli yani yaqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kusekelwe amakhampani lakho kwazanyazwa government of national unity sakhona wedlula kwamakhonapho kathesi sokulamakuwezwakala kuphela sebecause okugijiswa kuthiwa ama-SMEs asithwa wrong kodwa-ke asebenzayo lawo uzananzela ukuthi asekhathi abantu abalutshwana labona kanokhona abasebenza iqiniso eliningi labo abaholi ngesikhathi le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisi ukuthi nxa sikhuluma i-poverty data line esikubo 39,000 zimdola ngenyanga khathi abantu abaningi vele la kwe-afini abafiki kuleyo mali so kuyatshengisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona abantu sebephonga ubambela khonaphana ukuthi bona abalutshwana ukuthi singenzani ngoba abantu kungelabo bangabamba khona
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yesisebenzi iZCTU.
Yebo. Ntsakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Sikhangela njalo ukuthi ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo sokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe. No 8 ntambama.
Ibandla leMDCT liyala ukuveza imininingwana yomhlangano oqhutshwe ngomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli bandla lisolwe ngabanengi ngemva kokubika kwephephandaba leThe Standard ngesonto ukuthi umnumzana Monzora ucele uMnangagwa ukuthi engavumeli kusenziwa ukhetho lwama-by-elections. Abebandla leMDC Alliance bakusolile kakhulu lokhu besithi uMonzora kafuni kwenziwe ukhetho ngoba ekwazi ukuthi ibandla lakhe lizanqotshwa lihle libe yimbali. Sixoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Udaba lwengxoxo nkulumo olwethulwe ngubaba uDouglas Monzora umkhokheli weMDCT ludaba okukade lwavunyelwana ebandleni leMDCT ukuthi yebo kambe ukhetho siyalufuna njalo silufuna lukhululekile ngezikhathi zonke kodwa alona ngokwalo lulodwa aluze lwaqeda zonke inhlupho zabantwana beZimbabwe. Kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo kwezemkhonomi welizwe ngoba abantu kabahlalisekanga kuhle kwezemkhonomi yelizwe isimo senzima. Wonke umuntu uyakubona, wonke umuntu uyakuzwa. Kwezepolitics yeZimbabwe into kazimanga kuhle abantu bonke baya ubona njalo bayakuzwa kanti nje lenhlala kahle kaZulu jikelele hathi ayikho esimeni esipha ukuthi silizwe elikhululekileyo elizenzela zonke izinqumo ngempilo zazo. Ngakho ke thina njengebandla leMDCT sikubone kufanele ukuthi sikalise lezo ngxoxo nkulumo ekuhlonipheni ke lezo ngxoxo nkulumo yikho singazange sifise ukuthi esikwethule kumongameli kuchaphaka emphakathini kungakabi lokutshintshana kwemibono phakathi kwebandla lethu laye umongameli welizwe ngoba lezi zingxoxo okumele kucineni kwazo zidonse bonke abantwana beZimbabwe baphatheke ngoba isifiso sethu njengebandla yikuthi sakhe iZimbabwe ethatha yonke imibono yabantu abakupolitiki yabantu abakunkolo yabantu abakungatsha zonke nje zempilo yethu njengabantwana beZimbabwe. Ngakho ayisiyo mfihlo ukuthi sikhuluma lohulumende.
Iphephandaba leStandard libika ukuba uMonzora ucele uMongameli Mnangagwa ukuthi engaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by-elections okuyinto esolwa ngabantu abanengi ikakhulu abe-MDC Alliance. Yebo ikwa kucelileyo yini kumnanga kwa khonoko.
Ash leli phephandaba lifana lomuntu nje ophosele umambule edamu wazibambela amadlamehlo wazibambela omankala wazibambela oxamu azikho nje inhlanzi yemambulena ke ustandard abantu kabangithuselwa ngamaphephandaba anjalo abantu kabangadozelwa ekuthini balulaze udaba lwengxoxo nkulumo elolu osolusukumile ngoba lolu daba olohlose uku letha impila kahle yabantu
umnumzana Witness Dube isikhulumeli se MDCT seli kubonile na ukusemaphephandabeni Inkundla yezim live ivika ukuba umkhwenyana kaMgave umnumzana Simba Chikore Mutsawuni ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo ekade ebhekane lalo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi isidumbu sowake waba ngumongameli weleZambia umnumzana Kenneth Kaunda sizahanjiswa ezabelweni zonke zelizwe ukuze avaleliswe nguZulu kusukela mhlaka 25 kulinyanga kusiyafika mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Songu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani boDube khona ngapho lenjani khona ngapho eAmerica liyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo lonke basakazi phama bahle sithandekile bonke ngeke ngiqedhe. Hey, hayi siyabona mphela awukhulumayo uLino Brown ngkhona lapha eMidrand. Hayi siyakubona lokho esikubona ngapha eZimbabwe mina mvile ekhaya izolo bensekhaya mbonile mina amapolisa bengihamba ngemoto. Hawu uli kuroadblock uhamba ngemoto emapolisini futhi awudluli ungajiya nga 100 rand or 50 rand yumsebenzi abakwaziyo ababoyikele emgwaqweni iroadblock le roadblock uhambe njiya 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand mawuthi awunayo leyo mali imoto yabotshwa ukuthi ibotshelani awukwazi ukuthi yabobotshelwani ngoba uyabunamaphepha akwanileyo uli license yakho imoto isemthethweni konke kusemthethweni subotshwa kweZimbabwe lokhani corruption yaseZimbabwe izani uPF caba ukuthi uzokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni. Sike sifake omunye mebhuza uzaba lothintsho. Sike sifake omunye and then singakuvumi kathesi singamaZimbabweni sonke. Ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe nguTsvangirai ebesithi ha-a kadliwanga lo vota akuphinde futhi kuvote ha-a. Singakuvumi lokhwana. Lokhwana kwayenzeka lakhompa kumgabe akuphindi kwenzeke futhi. Singaphinde sikuvume. Mabe ngathi siphinde futhi bengadliwa bethi siphinde kuvote. Ngiyabe ngifisa ukuthi onkamaZimbabweni sikumele phezulu whether umshona whether umkhalanga whether umdebele whether umtonga whether uyini sisukumele sonke phezulu sile sithi athina sakuvumi lokho asisayi kwevota thina sesivotile sokukwanile ipresident lesikhethile ewindeni noma uyine ngabantu abangu 10 edlule umnankakho ngabantu abangu 10 kumbe edlule ngabantu abangu 5 uyinike uyabuwinile anje ibhora ungatudlala ibhora ungatudlala ibhora olinga wina nge 1 nil akuthi ukuthi alidliwanga kuthiwa lidliwe 1 nil udliwe so yena ngonjani lo ongafuna ukudliwa 1 nil phela kumele edle evume ukudliwa odliwe idliwe kule game vele hayi asisayenzi lokho ukuthi hey kumele ube lama vote angaka inkundla uzwakwanisa ukubambila izwi uthatha uphatha izitamba asiyakungeni lokho thina sifuna ukuthi ungathi udliwe ngabantu abangu 2 phuma esihlalweni anthu udliwe udliwe na udliwe vele udliwe hey asukumele niphezulu sivoteni ngiyabonga inkosi busisi
salubonani salubonani balaleli be studio 7 ngilombuzo la ukuthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi ingalungi ukuthi thina esakuqalisa le MDC ngo-1998 wenziwa ama-stairway uTsvangirai esithi nguyothwela amakhiye okudla okuvala lokuvula ngemva kweminyaka emibili emithathu ukudla kwavaleka imali yaswelakala nalamuhla so kuliqiniso ukuthi abantu be-MDC yibo abayenza iZimbabwe yaba worse yaswela imali, yaswela ukudla. Izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abe MDC bafuna ukwengena esihlalweni nge-economy. So alike limbuzile uChamisa ukuthi uthweleni yena okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke sinzingaka sijima siye emazweni. Yena sithene ungakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo.
Sanibonani kustudio 7 ebolisa lesihlobo zonke ezisendaweni ezithiyeneyo. Ngithi ube siyazamana ukuthi sibambaneni kwenzela ukuthi ilizwe lakithi livuke kahle. Okhuluma ngumhulu lesifiso sokuthi ube ilizwe liyakhathwa emandebeleni kusetshenziswa iboda le eyakhulunywayo. AmaNdebele bewodwa lamashoneo ebewodwa ngoba kuyoba nzima ukuthi amashona asize ngalutho kuzima. And siyacela ukuthi lo 2023 ngarobi bengavotisa abantu abafakudala. Sizo try ukuthi siyevota ngobuningi kodwa bengarobi phela. Bevotisa abantu abangekhoyo. Cela ukuthi lamapolice azobe khona abheke kahle ukuthi abarobi na, ngoba silesifiso sokuthi manje iZanu-PF iphume. Sikhathele ngayo, ayisizi ngalutho. Okwayo babetshontsha kuphela izimali. Siyacela ukuba namanje iphume esihlalweni, asisayifuni iZanu-PF. ZanuPF sikhathele ngani. Akungene inye ngenayo uthwakazi o MDC. Sike sizame inye maybe ngalethu obungcono.
Sanibonani kustudio 7 ndinjani basakazi westudio 7 labalaleli westudio 7. Besicela lisedlulisele lo mlayezo esizweni sonke, kuze amakhosi akithi, induna zakithi zonke, kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwamthwakazi. Silo mbuzo ofuna ukuthi lisincedise khona. Ngicela ukubuza ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini, igcotshwa nini inkosi yakithi. Sesicela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni. Siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni. Lisize sibuyele la esasivele sikhona endulo. Siyacela lisibuze lisizwe. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. UZulu wakwele Ethiopia ubevota izolo kukhetho uhulumende athi ngolwakuqala ukuqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Intatheli zindaba yeVoice of America uHeather Murdock ubike ukuba ukhetho lolu luza ngesikhathi kulempi esigabeni seTigray kulelo lizwe. Abezomvikela kwele Nigeria benelise ukuhlenga abafundi abayisishiyangalombili kanye lababalisi abathathu abathunjwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Intatheli zindaba yeVoice of America uTimothy Obiezu ubike ukuba abathumbi babafundi laba babulale abathathu. Abathunjiweyo bonke bafika phose ikhulu 90 njalo abanye abakaziwa ukuthi bangaphi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden ubekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngobunengi ukuze bangene kukhefu likazibuse ele-Independence mhlaka 4 ngenyanga ezayo. So kuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% ukuze ilizwe livulwe. Kepha incwadi kwezempila kahle zithi lokhu kulakho ukungafezeki. Nanku okwamanje sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65%, kanti sebebalutshwana njalo abazinikela ukuhlatshwa kulezi nsuku. Ingcwethi zithi abantu bengekela ukuhlatshwa umkhakha ohlasela ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulako ukudala umonakalo omkhulu eMelika. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, izigaba ezihambela muva ekuhlabeni abantu zigoqela i-Alabama, i-Arkansas, i-Louisiana, Mississippi, Tennessee kanye le-Wyoming. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi ama-states lawo o-Alabama, Wyoming and all the likes balama Republican governors who in fact have been on the forefront ukuthi bangancedisi or ukufaka ama-infrastructures ancedisa abantu be-state yona leyo. Singabona ama-states amaningi they have involved i-National Guard, ama-churches, i-administrations lama-cities ukuthi banikeze abantu lokho kubatshengisayo ukuthi i-COVID is not the mark of the beast and all these other conspiracy theories.
Umongameli Biden wathi abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze kuthi kusiyafika usuku lwe-independence mhla ka-4 ngenyanga ezayo ilizwe libe selivuliwe. Ubona lokho kungenzeka yini inxa sikhangela abantu asebehlatshiwe okwamanje?
Ama numbers angkhona kathesi lokhe engathiwa they are on the other side of the charts abafuna ukuthi zibe khona at 70%. Into ehluphayo mnumzana Nkomo is you cannot tell human beings what to do. A lot of times umuntu uzakhetha into afuna ukuyenza ngoba they have the belief ukuthi they have the freedom of rights and the freedom of expression. And siyabona ukuthi amanye ama communities njengama Mennonites, ama Amish and all these other Christian groups vele they've always had a suspicion over vaccination le prenatal care before igciwani le COVID. So there are a lot of conspiracies plus cultural norms as the impede i-success yokuthi umuntu wonke avaccinate.
Esigabeni sakho ngapho umi njani umumo, bayahlatshwa yini abantu?
Lapha ngikhona e-Ohio uGovernor uDeWine usefake i-Vax-a-Million competition ukuthi every Wednesday for 5 weeks umuntu oyedwa uzawina $1 million umuntu omdala, then abancane bayawina a scholarship for life. So ngiyabona abantu ngathiwa bayathutshisa ukuhamba kuyohlatshwa either i-Johnson and Johnson le-Pfizer or amanye lawo Moderna for right now. But lati lapha e-Ohio I think we are around 60-something% with the first shot kuphela.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-416 belomkhuhlane lo. Ibandla le-MDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli Mnangagwa bakhulumeni emhlanganweni abawenze ngeviki edluleyo. Inkampani ye-Trekker ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise ifekitali yayo koBulawayo kuthange. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungameli Nkomo.